Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holambela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje uZulu uthi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se COVID-19 nyakenye
abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into ze wilovele kodwa bangama minister kanti sizikhuluma kanti
amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF afolile izolo ezitaladeni ze Phoenix eKwaZulu Natal esethesa uhulumende walelo lizwe umlando ukungangeneli kudaba lokumlawa kwabensundu kulindawo ngabathiwa ngamandiya
ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lamacala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi
ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi abantu mathupha abangabhalisanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele
imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona
zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa khona pha emsakazweni Studio 7. Iziphathamandla zikahulumende ezetheswa icala lokuntshontsha imali yayimele iphiwe abantu abadubekayo ngesikhathi se-coronavirus nyakenye. Ihofisi ka-Auditor General yethule ugwalo oluveza ukuthi imali ephezu kwe-89 million Zimbabwe dollars eyayimele iphiwe abantu kanye lamankampani ayesethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe ayikhanyi ukuthi yayangaphi. Lolu gwalo luthi iziphathamandla zikahulumende ezingaqanjwanga ngamagama zantshontsha limali ngokubhalisa ukuthi ziyabele abantu thize zona zizifakele ezikhwameni. Imali edlula 180 million Zimbabwe dollars yayikhangelane lokulungisa ama-isolation center layo awaziwa ukuthi yayangaphi. Iningi lithi uhulumende kumele aveze amagama eziphathamandla lezi njalo azigxotshe emsebenzini. Owayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaha Moyo uxotshwe umsebenzi nyakenye ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo ekuthengweni kwempahla yokuvikela igciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kwele Zimbabwe i-corruption kayisiyonto ethosayo, i-corruption kayibophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo okuluhlupho yikuthi ube ku-faction engayisiyo kumbeni ube kubandla elingayisilo. As long u-politically correct awethusi ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-Auditor General ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswa ngakuhle, ku-province enje imali ayihanjiswa ngakuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Kakukho sokwenziwe. Ungakhangela ama-recommendations every year aphuma kaka-Auditor General, but akula umuntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga. Kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top, bangakhuluma ngayo bethi bayalwisana layo kodwa eqinisweni ezweni kuye wonke umuntu ophila eZimbabwe, kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu. Siyakwazi kathi uma kuyikuthi kathesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhibe kitshwele i-corruption kodwa badeploya outside the country, kathi usephendukile waba ngumminister. Oyabe exotshelwe i-corruption uyabe enze enjani, ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele kodwa bangamaminister kathi sisikhuluma kanje.
Ngamanye amazwi uthi akulabantu abangabotshwa phezu kwalolu daba.
Akukho nto ethusayo engenzakala. Ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini, ibe siyisetshenziswayo. Kodwa eqinisweni yabe botshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngwenhlanganiso yebheju likaZulu. Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba aluthinti ugatsha lwakhe. Ngokunjalo uthe kumele sikhulume lomphathi ntambo ogatsha lokuphathiswa kwabampofu olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima, yena obengabambeki ecingweni lakhe. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters kwele South Africa afulile izolo ezitaladeni ze-Phoenix eKwaZulu-Natal, esethesa uhulumende walelo lizwe umlandu wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu kulindawo ngabathi ngamandiya, ngesikhathi abantu betshengisela besola ukubotshwa kwayengumongameli umnumzana Jacob Zuma ngenyanga edluleyo. Kwagqekezwa izitolo eziningi ngaleso sikhathi, ezinye zazo kungezamandiya, njalo abanye kucatshangelwa ukuthi ngabeZimbabwe abahlala kulelo lizwe abaphatheka kulokhu. Uhulumende weSouth Africa ubikwa esithi usalucubungula lolu daba, njalo sokwabotshwa abanye abohlobo lwesindiya abedlula amachumi amabili. Ngakwelinye icele umnumzana Zuma ukhangelelwe ukuba semthethwandaba wePietermaritzburg mhlaka 10 kuyona le inyanga, lapho okuzathethwa olunye udaba olungaphathelananga lokubotshwa kwakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum, njalo eyingcwethi kwezomthetho.
Udaba lwakhe lolwaluhambelayo asibone ukuthi lungaba nomthelela ekuhlaleni kwakhe ejele, kodwa siyazi ukuthi inkantolo kanye nabaphathi kumbe abahola ezombusazwe bazohamba ngokuqapha, ngoba bebona ukuthi akuyena nje umuntu, njengoba esengumongameli usesenabo abasekeli abaningi. Okusho ukuthi lawa macala amanye, ngoba abaningi bayasho ukuthi wona lawa macala awetheswayo ngamacala okuthi ngamacala nje abamethwesa ngoba bemngamthandi, kuyindlela yokuthi angangeni kwezepolitiki abe ngumongameli, ngoba lezi ndaba zaqala ngesikhathi engumsekelisekela likamongameli kuyikuthi nguyena okwakufanele ukuthi athathe intambo ukusuka kulowo besayengumongameli uThabo Mbeki. Ngakho ngalesi sikhathi siyabona ukuthi into ezayenzakala ngeyokuthi umongameli makuyikuthi kufanele aphume ejele, uzophuma ngenxa yesicelo lesi esabekwa enkantolo yesekelamthetho selizwe engakalethi isahlulelo kumbe imphumela yakhona. Sisalindile ukuthi kube nemphumela ngoba lolo daba lunayo iaphili, kodwa bacela ukuthi ibuye isibhekisise isinqumo sayo inkantolo yesekelamthetho selizwe, ngoba yayingahambisanga izinto ngendlela okwakufanele zihambe ngayo. Kungakho sisalindileke leyo mphumela, okungenzeka ukuthi inkantolo yesikamthetho selizwe iphinde isichithe isinqumo sayo, kumbe iphinde isibone ukuthi hayi kufanele ukuthi siqhubeke ngaleyo ndlela. Ejele uhleli khona ngenxa yamacala ahambisana ne-commission ekaZondo. Kanti ke lokhu azobe ekuhambela ngalesikhathi enkantolo uhambela amacala awukukhwabanisa imali kumbe awe arms deal la ayenzeka kususela ngo-1990 esokudala wahambela lamacala. Ngakho lokhu akunabudlelwane.
Sibonile ibandla le EFF lifola lisiya ePhoenix lapho elithi abanye abansundu babulawa ngokuphathelane lokwehlukaniswa ngemhlobo abathi racism. Ubona udaba lolu luphetha ngani? Ngempela kukhona ukubandlululwa lapha. Njalo ubona uhulumende kukhona azakwenza yini ngalolu daba?
Lokho esikubona kusenzwa liqembu le EFF mabe siya ePhoenix kuyikhona ngempela ukuthi kunentsolo ezokukhethana ngokohlanga ikakhulukazi phakathi kwabantu abasengamandiya okumbe lapha abalohlobo lwamandiya. Becindezela abantu abamnyama. Lokho akuyona into entsha ngoba abantu abangamandiya lapha eSouth Africa bayathanda kakhulu ukucindezela abantu abamnyama esikhathini esiningi. Kuyinto ejwayelekile. Kodwa ngoba sokuze kwafika ezingeni lokuthi kufe abantu abaningi ngalolu hlobo, sesingabona uhulumeni ethatha amanyathelo ikakhulukazi ukudlulisela ngophenyo njengamaphoyisa ukuze bonke abathinteka kulokhu kulolu dlame baboshwe. Besokusithi uma kungenzakalanga lokho singabona abantu abamnyama behamba besiyaziphindisela njalo abantu bamandiya konke lapha abakhona bangaqala ukuhlaselwa ikakhulukazi khona kwelase kusifunda sase KZN. Kungakho sibona EFF iphakamela phezulu ukuze uhulumeni aqiniseke ukuthi uyathatha amanyathelo alungileyo ukuze lolu daba lokubulawa kwabantu abantsundu kungaqhubekeli phambili.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcithi kwezemithetho. Kube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukungavunyelwa ukusebenza kwamakhombi awabantu mathupha angabhaliswanga kunkampani yeZupco kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus emadolobheni elizwe jikelele. Kuyaphithizela nsuku zonke abantu befuna ukugada amabhasi kumbe amakhombi eZupco kodwa ekhanya engeneli. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani lezinsuku kudaba lwezamakhombi.
Isimo sibi kakhulu, abantu lokhu beminyana okulula ukuthi bathelelane igciwane le-corona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlule ukufika ngesikhathi esifaneleyo, kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlulwa ukufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane le-corona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelana igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane le-coronavirus?
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019 ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini laminyeneyo abantu babe bengaqhelelananga. Ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane le-corona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo. Bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane le-corona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende lokumisa amakhombi, ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasowa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, okhondakta bezimota, abanikazi bezimota, bangobaba bemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana, babhadala ischool fees, babhadala irent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasowa koZupco ususa ukudla etafuleni, ususa irent esandleni sabantu, uvimba indlela eqo eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Into engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo, kumele sisukume singabantu siyilwise ngokuba ukwephulwa kwelungelo lekakhondekitha wekhombi kumbe likadriver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi lokho kwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Inhlanganiso ye-News 24 ithi umongameli Cyril Ramaphosa uguqule izikhundla zabaphathintambo bakhe i-cabinet reshuffle izolo. Obe ngumphathintambo wezemali umnumzana Tito Mboweni usetshiye isikhundla esesiphiwe umnumzana Enoch Godongwane. URamaphosa uthe obe ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize utshiye isikhundla saphiwa umnumzana Joe Phahla. URamaphosa uguqule njalo labasekeli babaphathintambo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngowayeyisiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Eddie Cross luphawulwe izolo esigodlweni sikamongameli esestate house eHarare. Lolu gwalo oluthiwa A Life of Sacrifice kumbe impilo yokuzinikela luncuma impilo kamongameli Mnangagwa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, okhulumayo yimathema wenkayi. Ngikhuluma le indoda ayekhuluma ngomthwakazi efuna ukukumilizwe. Hayi ilizwe leZimbabwe livele incinyane kaseliqunyelwane. Njalo ukukumilizwe kuvele kulethi impi enkulu kakhulu ngoba kabe sekuliwa ngemhlobo. Khangelana amashona lawo elikhuluma ngawo lina bakamthwakazi. Akulandlu engelamzukulu wesitshona khona. Village by village kakulamalukaza nawo ngavela eMpumalanga. Lawe wena jaha, village by village abafana bathetha eMpumalanga. So nxa selilwisana bonani kuyaphumelela khona kumbe kwale yakwenza inqwabanqwaba zezidumbu ezidlula lezi zenziwa ngabekhukhurawundi. Lina liza kwenza inqwabanqwaba lina zezidumbu ngoba lizabe selisilwa labafowenu. Hayi lokho kuqumilizwa ke lime ngakho bafowethu. Lina lwisanani loku-opposa kuphela, lizimela li-opposa linjalo. Hayi khona kumilizwe, yekelani lokho, soze lisilisapote. Ngisho ngiyabonga.
Ye, linjani basakazi bakustudio 7. Wetongamile Nkomo, siyazithanda indaba elisethulela zona imihla lamalanga, siyazijabulela mpela. Mina hayi ngiwakhona lapha enkosikazi esiganda asesiganda kongoromo. Hayi kuphela siyabona kakhulu sincindezelo endaweni, kusiba locindezelo endaweni yakithi. Kunamamayini kulomnotho oserious kakhulu, amamayini enkosikazi. Sibheka nje enyathi yonkana yonke nje umnotho sinawo wezimayini, kodwa asinayo intuthuko. Kubonkosikazi silento yonke, kodwa asinayo yona intuthuko. Asina indawo ebonakalayo kumbe sibe lolo kuthiwe umgwaqo wakithi nanku muhle ufakwa ithari ukuthi kubonakala ukuthi indawo leli intuthuko. Kathi okokuqala lezo ndawo njengoba zile ntuthuko lezimayini lani lani, ilezo zinto ziyaphi? Amagolide agejwa lapho, i-government ithatha ithengisa noma ithatha bebeke ezindlini zabo njenge-government. So-ke hhayi siyacela kakhulu abaphethe kuleyo ndawo abalidayo abangangezi ukuthi izinduna lani lani zikubhekisise zikubone, ngoba intuthuko endaweni yakithi ayikho bakithi, ayikho. Njengamo esiganda nathisa egrebulini inkomo, igrebulini ingatsha kusela manzi. sesipompela kunzima bakithi kunzima kulendawo kunzima kunzima kunzima
salibonani salibonani basakazi nabathandi be Studio 7 lona okhuluma ngoGift Sondo basakazi bengithanda ukuthi laphana like lisibuzele ugawule ugawule kanti vele uyaphila ekhanda nalo baba lo mina mbona umuntu ophilayo lwana mbona ukuthi umuntu ongathi kukhona okushoda ekhanda kanti uphila kuliphi izwe niyabe lokho encomizana iyenza uphi umsebenzi njalo lezi monto lezi eziphiwa abantu bePoland baphiwelani labo bantu la sebeyenzeni uyabona ngoba mina ngiyibona into esiyenzwe ngamaleaders ePoland ngaphandle kokunathi tiye nomnangako makulothi uyababonga ukuthi unatha lapha itiye hayi kuyinto enhle le kodwa lezo moto ngiyacabanga ukuthi bezingayenza umsebenzi omkhulu kuma-ambulance lapha or kuzithengiswe kuthengwa imithi ibe kuthengwa imithi ezibhedlela kuthenwa ngama-sanitizers kuyakhiwa izikolo sikhona isikolo sasebhinga laphana engisibone esinye sodaka bezingayenza umesihluko kodwa ngenxa yokuthi ubonga abangani bakhe anatha lapha itiye kuPoland ayikho into esingayenza space city laphana sike samuzwa umnanga kwa futhi esithi yena encoma lapha ekhuza esithi South Africa kufanele kube lo peace wazini ngepeace umnanga yena umuntu wabulala abantu since 1980 lalo uthi ngubani lokhu okhulumela ezempilo lo kumbe uthi osebenza empilo lo hayi ke zame ihlonipha abantu akakwazi ukuthi abantu hey amapolice azgcwala indawo zonke evikela abantu ebonta abantu abaye ababuthani abantu abantu babuthaniswa izani kubo zubu abantu babuthathi babagcwaliswa ngathi ngamasaka ku sesithi abantu amapolice ehamba hamba ebheka abantu ukuthi kona abacwali so izani mayiserious ngokuthi ifuna uqede i-COVID ayidedele amatekisi asebenze ayidedele amateksi asebenze okwenzela ukuthi sikwazi ukuthi kona i-COVID iyavikeleka hayi izilongo nje uzubukholo lokho esebenza kanje i-COVID sezoqhubeka
ya madoda akithi baka Studio 7 madoda alisitele indaba ezimnandi hayi mina ngilapha ezimzimu esigabeni sika Chief Bango usobhuku ucingo Ndlovu isigaba sika Magwadi into nje phela madoda akithi ngihlezi sikwa kini ngiyathanda ukufaka isihlahla kodwa ngiyashoda ngamanzi ngingalitshengisa ipicture yamapopo picture emvambayila ngiyakulima konke isihlahla manje into engitshayo yimali ukuthi ngizuze umuntu abangixhasayo ngezi yemali ukuthi ngigebhe umgodi ngincedise abantu bakithi
basakazi beStudio 7 linjani mina igama lami uTelmo ngiseBotswana okokusebenza kodwa ngiphuma emaTopo eBhasha hayi siyabonga ukulisilethela indaba ezimnandi basakazi
lonke ngiyalibingelela ku Studio 7 lakotungamili linjani lonke labalaleli be Studio 7 hayi la ngiyathaba my audio yami ngabala ngiyaqala ukungena kuyena le ndawo e Studio 7
salibonani salibonani ngezindawo zonke ku Studio 7 okhulumayo uMandla Nkosi chairman wabontanga ebuli mina engul encourager ebantwini bonke kumalunga e MDC Alliance ngikubana sizameni ukuyahlatshwa zamene ukuyahlatswa ngoba i-corona iyabulala so uma abamalunga esifa yabe silahlekelwa ngamavoti so asizameni ukuyahlatswa ngokuningi okunye sinanzelele team le sidlala layo team le isingasenzela okunye ukuthi uma sovotwa uzosokuthiwa uvota umuntu olekhadi lokuhlatswa so konkana kungaba ngenye i-challenge engagcina isisichayisile asinanzeleleni khonoko asameni sihlatswa kuningi ukuze sivikele i-COVID lekhona zameni ngokuningi izindawo zonke encourager MDC Alliance amalunga ukuthi asambeni khona le lokhulumayo uMandla Nkosi uchairman wabontanga MDC Alliance webubi
salibonani salibonani basakazi baka Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi ngibingelela abalaleli bonke ngifuna ukukhuluma mayelana nendaba le ePoland ekhulunywayo abasekeli laba bamabandla amancane aphikisayo abakhokheli bakhona hayi sebethengiwe laba ukuthi bakhankasele umongameli obusayo kathesi umavoti alandelayo singatshayi nje asifihle umbhini njalo iqiniso aselifakenini egcekeni limzwile ubaba ubhelivu gawule khulu ukukhuluma lapho ukuthi akusoze kuvunyelwa abantu abaphandle kwamazwe bevota ngoba kuzayenza ukuthi izitha sebangenele kubi. So isitha ungasinika imota na isitha wena asicabangeni badala sisebenziseni ingqondo sijulise ingqondo okungamabantu okuncane konke lokhu okuphikisayo okungaso MDC Alliance lezapho konkunye okungamabandla lokhu masingakukhangeli thina njengezalwane zeZimbabwe kasivoteleni amabandla esiwabona angavumelani lento ezenziwa ngamabandla abusayo la sebethengiwe laba bantu singavumeli izinto ezinjalo.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imlayezo ekhuthaza ubandlululo ngemihlobo kumbe itribalism. Siyabonga. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika liya liqansa sekutholakala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu ngelanga 100,000. Odokotela bathi bakhathazwa kakhulu linani labasakhulayo ababanjwa leli gciwane kulezi nsuku. Isigaba se-Florida yiso esilinani eliphezulu elilabantu abaningi ababanjwa leli gciwane. Kodwa usiba lukhulu we-Florida umnumzana Ron DeSantis usola umongameli Joe Biden ngokukhwela kwamanani la esithi uyehluleka ukuvala umngcele weMexico. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqonga kwamanani eCoronavirus.
Ngibona ngathi kulobuzima sibili kakhulu ikakhulu ngale ivariant le ekhona le. Kukhanya ngathi isichaya sibili kakhulu ukuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe ama mask njengalokho. Kodwa ke ngibona ngathi nxa bebuyisela ama mask balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo iJackson labangahlabanga ama Jackson. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawe sikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami ngibona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona khathesi.
Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwama-Jackson la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadorobha amancane indawo ezisemaphandleni emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni lasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinumber zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babe ngabakithi laba bamnyama omama ababesesabi ivaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba ivaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili, so kabayithembi kakhulu ivaccine, babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi ivaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imkhuhlane wona lo owe-COVID.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF afole izolo ezitaladeni ze-Phoenix eKwaZulu Natal, esethesa uhulumende walelo lizwe umlando wokungangeneli kudaba lokubulawa kwabensundu. Ukungasebenzi kwamakhombi abantu mathupha kwesatshelwa ukuthi kungaba kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo.